Abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa ngofise ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi, abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month. Izimali azingenanga so njengokulawayo ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye amaprovinsi wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa okwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Health Service Board udokotela Paulina Sikhosana ubengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Sola Wengwenya uthi kazilutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongwa uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibone ngani impilo zabantu bafanele nje baziqakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hhayi ukuthi amanesi wodwa. Nxa bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Hlengiwe Bhebhwe, esinye isakhamuzi sakobulawayo, usola isinqumo sabongi esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini, uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo, kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini. Ngoba i-PPE lokhu ingekho ezibhedlela, kodwa i-COVID lokhu ikhona abantu bayayigula. Imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye bengabe sebesesa ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga anti nguye wake wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina ngibona ngani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo vele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane le nhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.